Udube utshayele ihlombe abalandeli beqembu le-Islanders ngendlela abaziphathe ngayo ngesonto emdlalweni waleli qembu le-Triangle, njalo uthi ukusebenzelana kweqembu lebhozo amapholisa kanye lenhlanganiso ye-Premier Soccer League kuphathise kakhulu ekutheni umdlalo udlalwe uze uphele kungelasehlakalo esiphazamise ukuthula enkundleni.
Sithanda ukubonga kakhulu abantu ababuyile kuzobukela njalo besekele iqembu labo lokuthi balisekele kungela lobudlwangudlwango. Sithemba ukuthi abalandeli bayilenda abaqotho bazaqhubeka benceda besiza iqembu. Okunye okwenzakeleyo ukuthi sikhulumisene sabambisana sabonisana lamapholisa le-PSL le-City Council ukuthi sehlise lokho okuthengwa kusemambodleleni. Abantu bathenga benelisa ukuthenga amanzi lama-drinks kodwa abesethelwa-ke kumathambo.
Olilunga lenhlanganiso ebunjwa ngabasekeli beqembu le-Islanders e-Heart and Soul uPicot Hadebe laye utshayele ihlombe abalandeli baleli qembu ngokuziphatha kwabo kuhle esithi isifiso sakhe yikuba kuhlale kunjalo.
Ngavele kuhlala kunje abalandeli bebhoso bahlale benje bangangeni kubudlwamudlwamu. Okunye labo bahle babone ukuthi simo sibi bahle bazitshela ukuthi singaqhubeka sikwenza lokho singangena engxenye engozini yokubotshwa. Babonile bengena thinamhla isimo sibi kuningi esikubambile emagedini.
Owadlelela iqembu le-Islanders njalo ungomunye walabo abakhangela ngokwenzakala emasangweni okungena enkundleni uKainot Luphahla ugcizelele amazwi kaRadebe awokuba banqabele ukungena botshwala obuningi kabi abalandeli abakade befuna ukungena labo enkundleni.
Sisebenzile sibile emagedini lapha sibambe utshwala obuningi sibili kusetshenziwe langalo emagedini ngani khonoko kuthi itikiti lilinye abalidabuli liyabhoda liyengena ngalo sikustopile konke khonoka. Into ekumele sihlale siyenza sesifuna ukukhriza amamashanzi khathesi ebe maningi. Abanye bebe phezulu abanye bebe phansi abanye bebelincedisana lamapholisa emagedini khonapha.
Iqembu le-Islanders lijeziswe kabuhlungu inhlanganiso ye-PSL ensukwini ezisanda kwedlula ngemva kokutholakala lilecala elokuba abalandeli balo badale ukuba umdlalo walo leli Dynamo ungafiki emaphethelweni ngenyanga edluleyo. Leli qembu liphinde letheswa elinye njalo icala elifanayo ngemva kokuba umdlalo walo leli FC Platinum lawo ungasafikanga emaphethelweni ensukwini ezisanda kwedlula, kodwa impumela edale elihlalwe kuthonisiswa lolu daba ayikazakali. Inkokheli zeqembu le-Islanders zithi zizalabhela ukuba kwesulwe isigwebo esokuba limukwe imiklomelo emithathu kanye lokuba lihlawule inkulungwane ezine kuyisijeziso esokuba abalandeli balo yibo abadala ukuba umdlalo walo le-Dynamo ungafiki emaphethelweni. Iqembu le-Islanders lithi kumele kube lokusebenzelana ndawonye phakathi wazo zonke inhlanganiso eziphatheke emdlalweni wenguqu okulwisana lobudlwangudlwangu. Yikho nje ngesonto edluleyo kube lokubambisana phakathi kwalo lamapholisa, umasipala kanye lenhlanganiso ye-PSL. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.